I-experience yami laba ibinhle kakhulu besilo okuthiwa ngu-professor John Jogge and ubekusha kakhulu for the past 6 weeks kunto okuningi kakhulu and mina bengise University of Texas at Austin besilo professor John Jogge ubesifundisa okuningi about how we can run our business better lokuthi sibe ngabantu abazatshintsha izinto elizweni lethu through ukuba successful in our business.
Njengo somabhizimusi omutsha, yiziphi ezinye zezinto obone ziqakatheke kakhulu obona sengathi ungazisebenzisa nxa usuphendukile eZimbabwe?
Okuqakathekileyo kakhulu engikufundileyo yikuba lama-system asebenzayo in place, ngoba kuzatshintsha izinto eziningi ngendlela ekade ngisebenza ngayo ngingakafundi lokho. Ngoba esengikubonile ukuthi kuqakathekile ukuthi umuntu abe lama-system asebenzayo ukwenzela ukuthi noma mawungekho i-business yazi lokhu irana. Langokuthi kuqakathekile futhi ukukhompensetha okubhadala abantu osebenza labo kuhle, kwenzeka ukuthi labo bezizwe bengathi baphakathi komzini. So yizo ezinye izinto engizifundileyo ezinjekade ngingazi qakathekisi kakhulu.
Umhlangano omkhulu eliwulandileyo lapha e-Washington DC sibona ubuthanisa singathi intshantshu kumbe abatsha abaphumelele endaweni ezithiyeneyo abafika 700 e-Afrika yonke. Kuye okukhangeleleyo kulo mhlangano?
Khangelele ukuhlangana lawo bonke abantu abanye abavela kwamanye amazwe lokukhonekta lawo. Kuqakathekile kakhulu ukuthi langoba sizabe sikhonekta labantu abalapha e-America, but kuqakathekile kakhulu ukuthi sikhonekte labanye abatsha abavela kwamanye amazwe abarana amabhizinisi abo amaningi. So engikukhangeleleyo kakhulu ukuthi ngikhulume labo, ngibone indlela esingasebenzisana ngazo sesibuyele leni.
Kuthi ongawatshiyela abalaleli ikakhulu sikhangela uhlelo lweli olwe-Mandela Washington Fellowship ngo-September, abanye baza kuba laba sebefuna ukuthi baqalise ukubhalisa ukuthi labo bangene kulolu hlelo. Ikuyini ongabatshiyela khona?
Program leyi yiprogram eqakathekileyo kakhulu and yiprogram engashintsha impilo yomuntu. So ngingakhuthaza wonke umuntu ofuna uku-apply ukuthi ayi-apply le yona, ngoba iqakathekile kakhulu and izinto eziningi esizifundileyo ngokuthi sirun ama-businesses ethu ngcono lokukhonektha labanye nje abavela kwamanye amazwe across the continent.